Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalipho kanjani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesivili mhlaziko 18 Mhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla lezanu PF bahlasele intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu, bamtshaya bambulalela umakhale khukhwini wakhe.
Bese ngitshaywa, ngiyazame ukufihla ubuso, ngingayithi nje ngisubuso bami, angitshaye ngesibhakela langempama emehlweni. Kwathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo, wabenijwamulela ifoni, waqalisa ukucisha amapilisha.
Umanyano wabezokholo o-Christian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngehola lakuqala phambilini kokhetho.
Sisiya ekhethweni lwethu, abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe.
Kubunjwa inhlanganiso ehloma abalimi besigaba seMandebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo.
Injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Amapolisa ebikwa ephakathi kokuphenya isehlakalo lapho intatheli zindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu echaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF koBulawayo abakade beqotsha abathengisa izitaladeni kuleli dolobho abangayisibo bebandla labo. UNdlovu uthi usebamangalele emapoliseni abamtshayileyo ngoba bayazakala njalo lanxa bemcitshise eminye imfanekiso yamavidiyo kumakhalekhukhwini wakhe, enye itshengisa ubuso babo ilokhe ikhona futhi uwatshengise amapholisa njengobufakazi. UNdlovu obele ezinye intatheli zindaba lazo zibikwa zitshayiwe kumbe zabaleka. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi usebikele inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba ngalolu daba ezivalisa iMisa Zimbabwe leZimbabwe Union of Journalists, njalo ziyamphathisa ngemali yokubhadala indleko zesibhedlela leyokuthi ayehlolwa umzimba kabanzi emtshineni kubonakala ukuthi kephukanga na.
Mina nsebenzela eBulawayo Media Center eseRoyal Hotel. Sibizwe ngabantu abathengisayo phandle khona phana njoba siduze lemakethe. Akade behlukuluzwa ngabafana bezanu PF labo mama bezanu PF labatsha bezanu PF. Ngikutsho lokho ngoba ngiyabazi, ngiyansebenzelabo. Abanye bakhona ngiyanithenge kibo impahla ezehlukeneyo, ama vegetables. Sathi sifika khonapho bebesebesuyile abantu bezanu PF laba ngoba bebegqoke impahla yezanu PF. Omunye wangikhona kuthiwa nguJerry, udriver imota ethwala abantu phambi kweZimra laphana ku-8th Avenue lo-4th Street. Wake wabalipholisa. Sithe sifika laphana sadinga ama victims, sa-identify ubaba oyedwa ochayiwe khonapha. Engakaqedi vele ukusichasisela ukuthi kuhambe njani, babe sebethutshile njalo abafana bezanu PF begijima bengadlanga nkotshani, behlabela. Bafika bambuza ukuthi mina ngingubani, ngidingani khonapho. Ngabalandisela ukuthi hayi, mina igama lami nguAnastasia Ndlovu, ngiyintatheli izindaba. Babe besithi mana ukuthatha ividiyo yonaleyo uyicitshe njalo. Ngasoneso sikhathi bese ngivele sengitshaywa. Ngiyazame ukufihla ubuso, ngingayithi nje ngisubuso bami, angitshaye ngesibhakela langempama emehlweni. Kwathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo, wabenjamuleli fono, wakalisa ukucisha amapikisha, wabona eminye izithombe engizithethe ngisebenzela eGweru. Wabese sithi ngumuntu kaChamisa lo, ngumuntu kaChamisa. Ngase ngimbuza umama lo nathi hawo mama la ngichaya kangaka, mina ngiyikhastoma yakho, ngiyanithenga kuyizinto. Wangikhangela ebusweni umama lwa waba lenhloni wabese embisela ifoni yami wathi sorry lingamchayi yicustomer yami yikho kunisindisileyo kodwa ubaba lo omunye lo omnyama okhona khonapho kuvideo ebelokhe ngichaya bengikhaba bangikhaba ikakhulu okubuhlungu ngamehlo lekhanda lenso yami ngapha unyawo lwami nxanyathela oluka right kubuhlungu ngilama blue marks ebusweni ukubuhlungu ngoba khathesi noma ngikhuluma ikhanda lami libuhlungu amehlo ami abuhlungu.
Bakwamukele njani emapholiseni lapho usiyamangalela abakuchayileyo? Kuyathembisa yini ukuthi bazaluphenya lolu daba?
Ngihambe ngamangala eCentral Police Station, ngifike ngayamukelwa kuhle ngumama ongamukelileyo lipholisa. Ngoba bengivele ngivuvukile vele lokhu ngisajuluka lenyembezi, inyembezi seziphomba ukuziphumela. Bamfaka ku private room wangi interviewa kuhle, wakhuluma lami kuhle, wabhala kuhle statement sami. Ngasenoso sikhathi umember in charge wambiza umama lwa wambuza ngodaba lwami, wabuya wazongikhangela, wabesuka khonapho wabuyele ofisini yakhe, waphuma le team yakhe baya investigator ukuthi kuhambe njani. Wathe phenduka wathi hayi sesivela cwayisisa ukuthi kuhambe njani, hayi okukhulumayo kwenzakele sibili, but siyabonga ukuthi ubuye wazomangala udaba lwakho emapholiseni. Bangibuza ukuthi okunye okwenzakele kuyini, ifoni yami ifile iscreeni iPhone, kuselele iSamsung esebenza kuhle ngilayo. Ngathi ngiyakhangela efonini inhlanhla ngathola kule video, a complete video eya okwenzakeleyo ngesikhathi beqalisa ukunchaya, ngabanika amapholisa.
Lo ke ngu-Anastasia Ndlovu, intatheli zindaba e-Studio 7, obekhuluma icingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla leZANU-PF koBulawayo kumbe abanye abaphatheke kulolu daba, kodwa ibandla leli eleZANU-PF lithi alibangeli udlakela ikakhulu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho ngenyanga ezayo. Njalo umkhokheli walo umongameli Emmerson Mnangagwa uhleze egcizelela ukuthi kube lokuthula. Kunjalo nje umanyano wabezokholo weZimbabwe Christian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngehola lakuqala phambilini kokhetho. Sixoxele isikhulumeli salumanyano umfundisi uSenis Banda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Silomkhankaso thina njengamaKristu okucela ukuba bonke abantu jikelele esingathi sikhangele amaZimbabweans abakhona phelizweni lakithi langaphandle ukuba la amalanga alandelayo sisiya ekhethweni lwethu, abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe. Sikhangele ukuthi sonke nxa singakwenza siqalisa ngo-1 o'clock lapho okhona uthathe imizuzu emihlanu, ungayi kudla, ungayenze izinto, uthandazele ilizwe leZimbabwe kumbe wenze olunye ulutho olutshengisela ukuthi uyalithanda leli lizwe. Kodwa ikakhulu besikhangelela imithandazo yokuthi ukhetho lwethu lube lokuthula. Njalo thina sithi sonke singabo makhelwane, siyaphilisana, ukhetho luzabuya luzayidlula. Kodwa ke imithandazo yethu kuba abantu beZimbabwe sisale silokhu sibambene njengelizwe, lokhu sibambene njengezizala zaleli lizwe. Njalo besicela ukuba nxa abantu bethandaza ke ngayihola lokuqala nsuku zonke, sithandaze udinga abangane, udinga abanye abantu ngathandaza labo, ubusuposta ke ebulenjini usitshengisela ukuthi belithandaza lingabangane kumbe lisemsebenzini kumbe ngabantwana bezikolo kumbe sikhona emakhaya kumbe ngabafana bayelusayo kumbe ngomama bethatha amanzi ezifuleni kumbe ngabantu abame edolobheni bama bathandaza befuna ukuthi libe seliposta ke ebulenjini. Silabo ebulenjini lapho beZimbabwe Christian Alliance esingathi ubhuku bobuso Facebook, silama Twitter ukuthi umuntu angaposta, sibe sesitshengisela ilizwe ukuthi siyathandaza sisonke. Ngiyakhola ke lo mkhankaso uzaqubuka uye phezulu ngoba sesibonile ukuthi bakhona laba amabhizimisi abanye asebepostile, sebekhona abayehlukeneyo, ama-journalists sebekhona ade bepost ukuthi hayi besithandaza, sikhangelele ukuthi izwe lethu libe lokuthi.
Ungasichasisela ukuthi uhlelo
lolo luhamba njani.
Ngakho thina siyakhuthaza ukuthi sithandazele ukuthula kulokuthi simelele ukuthi sithi abantu sebexabene abantu sebethayene kulindawo ngombe ngale kungangcono siyenze lokho esithi uvikela ukuthi kungenzakali. Akathesi into ethokozisayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ubecela ukuthi kube lokuthula. Simzwile uPresident Mnangagwa ekhuluma esithi akube nokuthula, simzwile labe opposition abonke abe opposition akulalo yedwe simze sithi kube nokuxabana. Sokusho ukuthi sonke singamaZimbabweans siyavumelana ukuthi asenzeni ukhetho lethu kube nokuthula. Ngakho isikhuthazo sethu ukuthi labakhokheli belizwe sibabone lawo bethandaza. Yona liyani i 5 minutes esicelile bethandazela ilizwe ukuthi kube lokuthula ngoba kuzathaza wonke umuntu ukuze sithandazele ukuthula. Ngakho ke siyabonga njalo siyakhola ukuba lo umkhankaso sibizela amaZimbabweans wonke. Isonto ezadinga ukuthi wenze olunye lutho into nje edinga ukuthi imizuzwana emhlanu ukhumbule ilizwe lakho leZimbabwe ulithandazele. Inkosi Sibusiso.
Lo ke ngumfundisi uSenisibanda isikhulumeli somanyano weZimbabwe Christian Alliance obekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Sokubunjwe inhlanganiso ehloma abalimi besigaba semandebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo ethiwa iMatabeleland Farmers Association. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Previous Mkandla.
Injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi sokubonakala ukuthi babuyele bebengabantu abafana nabantu ababekhona endulo ababevele bephila. Ukulima kwakuvele kubaphilisa. So ngenxa yokulahleka kwe-information lokulahleka kokuthi sibe lezinye zezinto ezingakwazi ukuthi zisitholise ama-opportunities, sabona ukuthi ngcono sibumbe i-Farmers Association ezosisiza entweni zonke ezihluphayo ezigoqela ezolimo, okungaba yikutshontshwa kwemfuyo, ukuthi ngiswa kwezinto ezingezolimo ezifuyo noma ngezifuywayo ngentengo ephansi. Konke khona lokho kubani ukuthi association yethu kube yiwe kudingidayo konke khona lokho.
Liyathola na uxhaso oluvela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezinye ezijiyajiyene?
Okwamanje njengenhlanganiso esaqala okuyikuthi ukuthi linhlanganiso ibunjwe iqale kuyibumba last year ngo-October, kwaba lokunye okukhona okusasibambileyo ukuthi izipheleliswe ukuba registered njengoba manje sisondele ekhethweni kuya kulezinye izinto ezimgomo lembandela ezingabe zibambe iregistration. Kodwa ngenxa yokuthi abantu babe lesifiso sokuthi bayenze abakwenzayo sayavula i-account. So ngemva kokuvula kwethu i-account njengoba abantu babe lesifiso sasithi ngcono singeke sihlale silinde ukuthi kuze kuyofika iregistration, awuthi sibe sidinga ulwazi lama opportunities lokunye okungasincedisa kuma different organizations. Sathola iZimtrade siyasincedisa esinikeza okunye engasisiza ngakho ukuthi sikwazi ukuthi into esizilimayo sizi export kumbe isinikeze ama contracts azabe engawe izinto okumele zi export eziphume ngaphandle kwelizwe. Lokunye esesikwenzile esabhekayo ukuthi ngoba babethe ukuthi basidingele imarket sibe lokunye esikulethayo okufunwa yithi, saba nakho okunye okwakhulunywa ngabantu abakufunayo okungagoqela inkukhu zethu ezesintu, imbuzi, lokunye nje engingeke okungaka kufuneka khona ngale ngaphandle kwamazweni angaphandle. So singathi la kuhulumende sadinga okunye okungabe kuvela kuhulumende sesikutholile ukuthi kungasisiza kanjani into ezifana nokulama tractor ukuthi singathola kanjani through ibank iAFC bank sithole icontract of 3 years ebhadalwa nge-13% per annum. Okukutsho ukuthi kuhulumende asikangeni deep kodwa kukhona okuthembisayo kuma stakeholders esesingene kuwo labangaphandle kwelizwe abathi bangasincedisa kikho konke esikufisa ukuthi sikwenze.
Lela malunga amanengi okunganani njalo ngabavela kweziphi izigaba zelizwe?
Sila malunga amanengi angaphezulu mpela kwe 100 okwamanje kusukela ngo-February kuzofika manje asebejoin nasebebhadele ama joining fee abasengabanye ngama full members. Bavela nje ezigabeni ema district ahlukeneyo agoqela sile Victoria Falls, iwange, ilupane, ibubi, inkanga ipapayi, imangwe, ibulilima, insiza, isigodini, imatobo. Kose ngathi ama district wonke esingelayo nje ipinga kuphela. Lawa manye ayemadibeleni north and south silawo, silama members in every district ngaphandle kwepinga kuphela ipinga yesingenayo.
Alo ke ngumnumzana previous Mkandla umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeMatabeleland Farmers Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 SA South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulezindlu ezimbalwa esezilumathe umlilo zachabalala ngenxa yencingo zamagetsi ezafakwa kudala ezingahambelani lendlela zalezinsuku ezikobulawayo. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amasosha akwele Mozambique ase kankasela ibandla lezanu PF kukhetho esigabeni seManicaland. Leli phephandaba lithi kulomfanekiso wevidiyo otshengisa amasosha la esithi osomabhizimusi abangasoze basekele ibandla lezanu PF bazadutshulwa babulawe. Manje sengidedela emuva ngelithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Zabuyela Studio 7 sabonga kakhulu umsebenzi. Ngithanda ukuphendula lawo budi beMRP uthi ngicabanga ukuthi abala information abalalwazi olugcwele ngeMRP yabo ngoba njengamanje imbezo lethu asiyena ekhaya siyegqugquzela abantu bevotele iMRP. iMRP bafowethu ayikho sidalwa, hambani liyovotela iTriple C mani namandla. Thengana amarayisi lamashukela lekhampeni la iTriple C. iMRP yeni leyi ayikho umqondisi badlala ngani ngoba ngempela angeke lisijeje sifunde avotele umuntu yedwa. Mbaba banga OMP MRP kumbalila information njonga ngibuza futhi iMRP ifaka umuntu yedwa oyimembo parliament ngiyelifuna usuka lapha ligibela namabhasi kamalemba lesiyamvotela kahle nibafowethu. Umcimbi jutha liwazi ukuthi uyaphela noma uyaqala, hambani uyoqala phansi u-drawing board libe kwazi iqembu elingalikhipha la egoli njonga uningi lo elikhuluma lila egoli i-CCC hayi MRP ndomqondisi. Kahle nibafowethu lingaxofa izinto kumbe imali ngazi libuze ngoba lila information. Siyabonga.
Salibonani basazi baka Studio 7 linjani bafowethu khona ngapho ngaphetsheya kwezindlwandle. Hayi thina siyaphila ezimzimu ya hayi ayinamazwi amaningi ngifuna ukuwatsho kodwa-ke ngokathi kulamazwi engake ngawatsho phambilini kodwa-ke azange ngizi kuwezwe emsakazweni. Nangithe khona into ngekhayelani nangikhalela khona kube le langa ezamiswa njengeholiday eliyaba limeleleyo ukuthi sikhumbula izihlobo zethu ezabulawa umbhuqazwe. Yokuphela amazwi engiwakhalela khona nxa lingasakaza hlezi mhlawumbe abaningi bengazwisisa kwezobusenzi kwana kuhlale phansi kukhulunyiswane ngakho sitele ukhulumende layo ukhulumende esekuzwisisa laye ngoba zonke izinto nxa zikhulunyiwe usikhulumende kumele yaziswe. Nxa ukhulumende engiyovumayo kuba lula ukuthi kudeclare njengedeyi eyembhuqazwe day. Yiyo into engiyikhalelayo bafowethu ngenxa yobana xa sikhala kudala emuva le ngesikhathi samabhunu noma ngithi kona ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise emzilikazi kwayezikhona amabhunu encetha abantu besitshoneni bebulale amandebelo amaningi kakhulu. Kula mandebelo amaningi kakhulu abulawayo otherwise le i-20,000 yabulawa igugurawuni ihleli yaba inlutshwane kakhulu xa sibe sikhompeya ngabantu ababulawa ngamabhunu ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise yayikwenda khona ngokungakhangela ukuthi khona beyitshange esigwagwagwa antobona abantwana abafayo kodwa ke konke lokhona sesikhala nje ukuthi kodwa sibe le holiday esingakhumbula laba abantu abafayo ngesikhathi sembhuqazwe ngesikhathi seguguraoni kuphela ngoba i-generation yethu abadala behluleka ukuthi bedeclare ilanga lingaba yi-holiday bekhumbula okhokho bethu ababulawa ngamabhunu. Kulapho lathi futhi sehluleke ukuthi sibe le langa lokuthi sikhumbule izihlobo zethu ezabulawa umbhuqazwe. Hayi mbona thi kuyangaqondanga. Ngiyabonga ayeneli kazo. zwakale
ake sitheni qum 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 shelele simbindaba madoda lapha eZimbabwe maku siyabhongelana inkomo ezintathu singazi ukuthi ezaphumelela yipi kodwa into mina ngiyibonayo vele nje njoba lizwa abantu sebeposta ama election asetshontshiwe masithi ama election asethethwe sesivele sesibona nje kanti kungaza kanjani ukuthi kusiyavotwa next week namhlanje mina ngizofaka igama lokuthi hayi ngifake yilo ukuze nibhili ibhili iprotect abani kubani ngoba mina yime ngibusayo so njoba kusiyavotwa bekufanele kumiwe ngebhili uzovota kuzoqaliswa ukukhulunywa ngebhili kunyako zayo I mean sokuqedwa ukuvota uzama ukuprotect into osuyibambile kambe ungaprotect into ongakayibambi so yiko lapha nje esikubona khona ukuthi hayi lapha sokuhambile so abantu bakhuluma lapha bayakhuluma kodwa ke the main problem ukuthi laba abantu ukuthiwa izanu PF bantu lingayethu lingacabangi kakhulu ngiyezwa abantu bakhuluma ku studio 7 la kodwa ngabantu ababe lokho be threaten abantu besekhaya bethathi votena sivotene nomuntu engayi asambenze vota abantu sambenze vota sibone ukuthi ubunzima lobu kulengoma yenye ngiyizwe bethi sethule baba kuyasisinda yebo sokusisinda manje siyethula njani thina siloko sikhona apho egoli mina lingamangali ngiyahamba next month next week before kuvotwe ngiyabe ngivele ngiyavota ngiregistered ngiyavota mina ngina problem alright asambenze vota madoda alright singahlokozeli sithi hayi abantu ekhaya basupport izanu wena ke uthini alright siyabonga
haleluya 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 nivukile njani nonke abantwana basezimbabwe lona ubingelele kubaba moyo nami ngithanda ukunilotshisa ngale United States of America nivukile njani abo baba gifts due about nungameli ngomo nochris garden abomama awa nami ngithanda ukuthokoza kakhulu kwahambala ukubuyela kwisichema sethu sama-orias kuyodlala umdlalo webholo futhi sazi kukhithwa ibhanile ibe usohlungukhulu kwahambala sithi ma sivuka ngolosibili saziwa umrhathi wemdlalo webholo wekhwekhwez f m bizwa ubig joe wedumo afunda iindaba zokuthi ibhani yesezimbabwe ikhithiwe so nathi sithabile khulu kwahambala ukuzwa into sifana leso savuka saziwa yonke iyo into so kuhle khulu kwahambala ivi ngithanda ukuthokoza nalabo banikelwe umsebenzi ubaba mutasa noba ndebele noba mugadza nomunye omama ngathana banikelwa umsebenzi lo futhi bakhone ukubusa isichema izifa even into le ibe moshela abadlali badlalele ekhaya ukuthi bangasakhona ukuthengwa or even isichema zasekhaya zingekhona ukudlala ama-confederation nazabo nisichema zaboma zingasakhona ukudlala ibholo lenguku namanye amazwe so siyathemba ukuthi namhlanje sima ilizwe lezimbabwe mabazomagrupu mhlawumbe izothola ithimu amathimu arayiti iqualify kokuthoma kuya World Cup ngale United States American khona naseCanada nase-Mexico ngiyathokoza amen
njani bantu baka-studio 7 njani nonke nabalaleli cela nami namhlanje ngike ngiphawule umntwana emhlabathi lapha e-Johannesburg kodwa ngiqhamuka laphayana eGwanda eJawunda into ebengicela nje ukuyiphawula bakithi into emfishane encane kakhulu bengicela ukuthi laba abantu abangena ku-studio 7 bayeke ukungena kungathi luhlelo lokubingelelana uthole umuntu esebingelela bingelelo bani azabaqela angazi ukuthi kanti le nto bayithatha kanjani ma befuna uhlelo lokubingelelana babhalele le ku-ZBC le ngokubingelelwa kwalapha sikhuluma ngembono yethu ngepolitiki ngalokhu kwenzakala elizweni lakithi ko ebengicela kuphela bese ngicela ukuthi abantu bakithi especially nje abaseZimbabwe bonke ngingakhethi ukuthi usupporta yiphi party supporta yiphi party kodwa into ebengicela ukuthi abantu bonke bazi ukuthi izanu yehluleka kudala kuletha intuthuko eZimbabwe mhlawumbe ina 40 years iphethe yenzani eZimbabwe kunamphaqa kunana kunamali bahlala bekhuluma ukuthi bazondi i-USA America kodwa basebenzisa imali yabo umzonda kanjani umuntu kuthi angimfuni lo yacindezelwe ngenza lokhu nalokhu kodwa uma sokufika isikhathi sokulima uhambe uyofuna iy'nkomo zakhe ukulima ngazo ikho lokhu kwenzakala eZimbabwe so ngiyacela abantu bakithi ile party nje kuthiwa izanu umuntu osasapota izanu manje ngimbona nje njengomuntu ongena ngqondo umuntu osakhulumela izano ubona ngathi izano izompha something kakhohle bazobiropa ama rice lawo ama 2 liters lawo namagogogo after 5 years ukuhamba ngavotela into yokunika igogogo elilodwa after 5 years manje ingasakunika ngaphonga sayivotela babe bakushaya bakubula le futhi ngicela abantu bakuzibe nengqondo ngiyabonga kuleyo ndawo amen akutona enhlabathi ngikhuluma ngelaphe endaweni yaseSouth Africa eJozi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abalandeli bomdlalo wenguqu bayajabula kulandela ukuthengwa kwemdlali olodumo uLionel Messi liqembu le-Inter Miami. UMessi ubikwa ezaphiwa imali eyizigidi ezedlula amachumi amahlanu, $50 to $60 million ngomnyaka, njalo waphiwa izabelo kuqembu leli. Abalandeli benguqu babikwa bebhadale imali edlula inkulungwane ezingamachumi alichumi, $10,000, ukuyabukela uMessi edlala. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uTim Muringai kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga mnumzana Thandi. Hayi, ukubuya kuka Messi lapha eMelika kungathi akuza ncedisa ukuthi amatikiti athengiswe abantu babukele inguqu ngoba siyakwazi ukuthi uMessi uthandwa umhlaba wonke jikelele. So ukubuya kwakhe lapha ngoba babe mfuna le South Arabia bemnike le billion dollars lapha kodwa uthi i deal lakhe li include uku ona ama stock options lokuthenga ama iqembu le bhola lenguqu la. So ukubuya kwakhe lapha kuhlangana le World Cup eka 2026 ezabe ihostwa yi-America, Mexico, le-Canada. So ngiyabona ngathi it's promotion ukuthi abantu abaningi babuye ukuzobona ibho inguqu and then abantu abangalidlaliyo labo babuye bazolibona ngoba siyakwazi ukuthi uMessi hayi ungathi his cross sports siyambona naye mayefakwa kuma adverts lapha Coca-Cola, Pepsi, lan abantu abaningi amazwe amaningi bayamthanda.
Khona kahle kahle ukubangela ukuthi elemelika inguqu yalo ingathuthuki njengamanye amazwe afana labo Britain lamanye nje. Kungakubangelwa yini lona elemelika lile mali eningi kangaka?
Ukuthi ipho inguqu ingaphumeleli lapha eMelika babona ngathiwa akula level leyana eqinileyo ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi bayafuna ukuhamba e-Europe or sometimes e-Brazil lamanye amazwe kathesi sokusiba le South Arabia ngoba labo i-South Arabia sithatha ama-players in their prime abadlala sibili ibhora la. So iAmerica yake yawuqala laphana isiletha ama-players amatsha but i-competition yangkhona lokhe ise-Europe labo-Britain, labo-Germany, labo-Spain. Sizabona ukuthi ukubuya kwa-Messi lo ngoba sebuya in his late prime kuzanceda yini ukurecruit amanye ama-player ngoba sasibona ozatlani labana beSweden bebuya lapha labo Drogba lamanye ama players oBeckham ngingamqamba la. Yeah, so sizabona ukuthi kuzanceda yini but okaka test badayi inguqu yalapha is standard sangkhona siyehlile. Ngiyabonga.
Hayi, lati siyabonga. Lo ke nguTim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. abalandeli bebandla lezanu PF bahlasele intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu bamtshaya. Umanyano wabezokholo iChristian Alliance unxusa uzulu ukuthi athandazele elizwe nsuku zonke ngehola lika 1 phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.